kumele sishisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi labo abakhangelele ukuthi baye kuform 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya kuform 5. Kanti ke abaqeda kuform 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasemayunivesithi. Okutsho ukuthi ke abezemfundo bebehlolisisa kakuhle bakubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi laba bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni kathi sikhuthaze njalo laba babalisi laba bebancedisa ukuthi zaba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi COVID-19 ungaze wamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemhloliso kubafundi lakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazifikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi uwenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngahlolisisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe, hayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Singazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela ezikolweni. Sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa kodwa phela njengoba sisitsho ukuthi lokhwana ikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkeyana. Nanku siwubonile uvele umemetheka abantu belawo ama-sanitizer ezikhwameni, sibonile umemetheka abantu bekafakile amamaski emlonyeni bevalile. Abanye njalo siwabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane. Kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi siyavala izikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi form 6 abaningi laba abale 18 years neminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana. Siyakhuthaza ke lokhu lakho ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule mhlakatheni kodwa sibone uhulumende esithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngama-percentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalindlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID kanye ababalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwarantayina besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizavika kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo ume mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpila kungangakho konke okunye okwezomkhathi. Sesiza kuthi owezemfundo kakume kuze kuthi owezomkhathi zilunge, kakume njalo le mkhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusunyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungawufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibili ubhubhane lolu solusihlukuluzile njalo lulakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa okwakathesi ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo.